isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa Mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 22 kuMbimbitho 2023. Ikama ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kwenza ukuthi njengebandla siyenze kube le democracy, ukuthi abantu kumbe abakhokheli bebandla kumbe abantu abazamela ebandla lezano PF kukhetho lobuyayo olika 2023 bavele ebantwini.
Abizano PF bathi ama primary elections abo awukudinga abazabamela kukhetho lwamalunga eParliamente awamakansile lakamongameli luza kwenziwa ngempela sonto ngomgqibelo.
Umbono wabo lo xa ke kubeka ngaleyo ndlela indlela abayibonayo, kodwa eZimbabwe lapha kula muntu ongaphezu komthetho, ngisho amapholisa angeke ephule ilungelo loluntu, bevele bona beyibo abamele belondoloze ilungelo loluntu.
Abezanu PF njalo basola ugwalo olwethu lwe-imelika izolo oluveza ukuthi uhulumende wezanu PF uqhubeke sephula amalungelo oluntu ngendlela embi nyakenye, kodwa abe-CCC bathi lokho yikho okwenzakalayo. Inhlanganiso ezimeleyo e-Intuba isigebhe imigodi yamanzi lokufundisa abahlali bemaphandleni indlela zokulima. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla lezanu PF lithi ukhetho lwalo lwama primary elections olokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke olokudinga amalunga eParliamente amakansila kanye lomongameli luza kwenziwa mhlaka 25 ngalumgqibelo. Bathi njalo lalabo abavela kwamanye amazwe bazavunyelwa ukuncintisa. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namhlanje, obona ngenhlelo zebandla upolitical committee wezanu PF umnumzana Mike Bima uchasisa ngomsebenzi wangempela viki.
So the final stage was the approval.
I-Politic Bureau igcine ngokuvumela amabizo abantu abazancintisa. Ngemva kwalokho uMongameli Mnangagwa usitele ukuba ukhetho kumele lwenziwe ngomgqibelo mhlaka 25 Mbimbitho.
Ubima ubike ukuba inkokheli esizabhoda kumagumbi amane aweZimbabwe isethulela abasekeli bebandla amagama abazaphumelela ukungena kukhetho. Omunye ozancintisa emzilikazi Mpophoma kobulawayo ngumnumzana Admire Maskati, yena othi uyathokoza ngendlela ibandla lakhe elenza ngayo.
Abakulo izigaba ezilinganayo sisiya kukhetho lama primary elections. Lokhu kwenza ukuthi njengebandla siyenze kube le democracy, ukuthi abantu kumbe abakhokheli bebandla kumbe abantu abazamela ibandla lezanu PF kukhetho lobuyayo olika 2023 bavele ebantwini. Lokhu kwenza futhi ukuthi abantu babe lokubambana, ukuzwisisana, ukumanyana okule ndikimba yokuthi ilizwe liqhubekele phambili.
UMaskati uthe iZanu PF isiveze ukuba ayifana lamanye amabandla aphikisayo asesiba ngontando kayiphikiswa.
Okuqakathekile ukuthi bonke abantu baphiwe isikhathi esifana nayo esilinganayo, lamathuba afana nayo ukuthi bakwanise ukuthi bakhankase. So mbona ngathi le indlela eyenzwe libandla leZanu PF ukuthi inike abantu amathuba alinganayo inhle kakhulu ekukhuliseni ibandla, ekukhuliseni inkokheli zanamhlela ezakusasa.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Felix Mafa uthi ibandla lakhe alinawo umkhuba wokuba ngontando kayiphikiswa.
Na abe-CC esithungamela ngubaba Advocate Chamisa asifanani lamanye amabandla afimposa noma afosa abantu ukuthi wenu uzamelwa mbani. Thina sitshela uzulu kuhle ukuthi sizasebenza lama stakeholders sizasebenza labo makhelwana abantu abafana lema church lama trade union lama teachers union lama workers labantu bonke jikeleze ndebakuwodi ndebaku constituency yibo abantu abazakhetha abameli bethu bephala
ukhetho lwama primary lalumele luqhutshwe ngeviki edluleyo kodwa idayela phezulu lepolitbureau lahlangana kuyona leviki lapho elakhangelisisa khona amabizo abantu abazancintisa. Umnumzana Kudakwashi Thompson owe-Epworth ngomunye walabo abangavunyelwanga ukuncintisa kuma-primaries ngoba esetheza icala lokubangela udlakela ephazamisa izisebenzi zezek. Kulabo abazancintisa kukhetho lolu kugoqela labo abasuka kumabandla aphikisayo abafana lomnumzana Dungai Mathuthu ozancintisa esiqhintini seNqwenezi. Obona ngenhlelo zezanupf uBima uthe kunabantu abaningi abafuna ukumela ibandla edayela ephalamende abagoqela intatheli izindaba kodwa wathi labo abazintatheli izindaba kuzamele bachiye umsebenzi nxa sebengena kwezombusazwe. Ngimele iThuthu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Abibandla lezanupf sebesole ugwalo olwethulwe lugatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe olwe-US State Department izolo oluveza ukuthi uhulumende weZimbabwe uqhubeke sephula amalungelo oluntu ngendlela embi nyakenye. Kuthi abe-TCCC bona bathi lokho yikho kanye okwenzakalayo. Kugwalo lolu iMelika ikhulume ngokubotshwa mahlayana kwabebandla le-TCCC intatheli izindaba ezisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lokubulawa kwamalunga e-TCCC afana lomnumzana Mbonani Ncube yena obikwa egongodwe ngabanakanelwa ukuthi ngabeZANU-PF ekhwekhwenyakenye. Ugwalo lolu luthi njalo amapolisa amasosha kanye labo abeZANU-PF bazenzela santando ebantwini bebahlukuluza ngazo zonke indlela ngoba bethembe ukuthi kabajeziswa. Ugwalo lolu luthi njalo ukhetho lulakho ukungaqhutshwa kuhle ngoba kusakunengi okulokhe kungakalungisiswa. Kuphenyo lwayo iMelika yacubungula amazwe omhlaba jikelele phose yangamakhulu amabili njalo ithi amazwe amanengi ayephula amalungelo kaZulu. Kepha abeZANU-PF bathi ngamanga wonke akhulunywa yiMelika. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Believe Gawule.
Kule njongo yabo abalayo ngakhonokho ikakhulu neZimbabwe bavele bayenjo kanti bayalwa leZimbabwe vela kulanto enhle yodwa bayayikhuluma neZimbabwe bahlezi besola kuphela neZimbabwe besola sonke isikhathi bayasola. Bakhuluma kubi ngayo futhi asikhangelelanga ukuthi iAmerika ikhulume kuhle neZimbabwe. Sibese sikhangela ukuthi khonoko ukuthi amapholisa kuthiwa ayayephula ulungelo loluntu kungalanto eyenziwayo kibo. Hayi, umbono wabo lo xabe kubeka ngaleyo ndlela indlela abayibonayo kodwa eZimbabwe lapha kula muntu ongaphezu komthetho ngisho amapholisa angeke ephule ilungelo loluntu bevele bona beyibo abamele belondoloze ilungelo loluntu nje amapholisa abakwenzayo umthetho uyehlela kibo yiko kukhona umthetho bamele bajeziswa ngomthetho ilizwe leZimbabwe lilokuthula sikhangele njalo lolungelo liyananzelela ilungelo loluntu alifanani lamazwe njengabo South Africa. South Africa ungakhangela laphana kuvi kakhulu eSouth Africa kodwa abakhulumi ngawo amazwe njengabo South Africa.
Yebo, lingayisola iMelika kumbe lisole kukhulumayo kodwa ithi layo ayikho msulwa kundaba zamalungelo lezi. Ilo msebenzi impela emele iwenze layo ukuze amalungelo omuntu wonke alondolozwe eMelika. Ungathini ngalokho?
Ngiyabazwa ama-Americans la nxa esithi wona lawo balamaphutha lawo awalawo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu bayananzelela ukuthi babone utshani elihlweni lwabanye kodwa kwelabo ilihle kulogodo. Ingezinye indlela ama-Americans asesikhumbule indawo zabo Floyd lezana ama blacks lana kade ebulawa njengama police ngendlela ezinjalo. So kunenga kuloku kwenzela we South Africa America abanye badutsulwa abantu njalo into ezinjengaze nezo. So abakho abahlanzekanga ukuthi babe yibo bangafundisa abanye amazwe ngomelungelo loluntu. Bona abele uqhasi belungiswa kwabo ukuqala umdubana baza kufundisa baza tshela abanye ukuthi bayenze okufanayo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PAF. Sixoxe njalo lesikhulumeli se-CCC kobulawayo. Umnumzana Sithani Chiroza yena othi ngempela uhulumende wezanu PAF akawahloniphi amalungelo kaZulu.
Lelo limqotho liqinisa labadala nxa kukhulunywa ukuthi uhulumende wephula amalungelo oluntu. Ngoba kusungulwa i-Citizens Coalition for Change awuphelanga inyanga ezintathu sahle sabona ekhwekhwe kubulawa ilunga le-Citizens Coalition for Change. Njalo into ekhona ezweni ikuthi abantu bethuselwa emaphandleni, i-Citizens Coalition for Change iyaliswa ukuthi ihlangane amalungayo ayaliswa sonke isikhathi. Into abayivumayo amapolisa ukubana nxa kulomhlangano owamalunga right ngathi ama champions awe Citizens Coalition for Change yikho lapha abavuma khona, kodwa ukuthi inkokheli ze Citizens Coalition for Change zibonakale zixoxisana lomphakathi amapolisa ayala, lokho mbonani yikwephula amalungelo oluntu. Njalo enye into ekhona sibona uhulumende kaMnangagwa esala le voters roll. Siyazi thina ukuthi abantu bathatha ezindaweni ezikhatshana njengeChipinge, njengeChimanimani, abanye sibone bavele eMwenezi besuswa kulezo zindawo bezorejistwa kobulawayo.
Abizana uPF Chiroza bayakulandula lokho bathi phansi kombuso kaMnangagwa amalungelo oluntu ayahlonitshwa njalo ayananzwa ngemfanelo.
IZANU PF vele iyaziwa ngokuqamba amanga. IZANU PF libandla elilodlakela. IZANU PF ngakhipha udlakela akusela lutho. IZANU PF libandla engathi yisiphamaso. Into ekhona yikuthi IZANU PF iphathethwa IZANU PF kudala yadilika. Into esikhona ngamabutho eZimbabwe asesebenzisa ubuso beZANU PF ukuthi benze lokho abakufunayo. Ngathi iZimbabwe Electoral Commission bona ikhokhelwa ngabo Sligwane. Osligwane abantu ababe ku military intelligence. Khangela abanye like omama okhokhela iZEC, abantu vele abalobungani lobuhlobo kakhulu na leZANU PF, omangwana bonke labana.
Umnumzana Sithani Chiroza isikhulumeli se-CCC kobulawayo. Umsakazi we-Studio 7 uzamile njalo namuhla njengayizolo ukukhulumisana lomphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko, unkosikazi Monica Mutswangwa kanye lowezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba, kodwa bonke bebengaphenduli incingo zabo. Kabaphendulanga njalo le mibuzo esibathumele yona. Inhlanganiso ezimeleyo eIntuba eyabunjwa ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, ngenjongo yokuphathisa abantu bemaphandleni kunhlelo zokuzinakekela isigebhe izikotsho, njalo yafundisa abahlali bemaphandleni indlela zokulima ezihambelana lendawo abakizo ukuze kwenqatshelwe udubo lwendlala. Kubika uEzra Chisosfanda.
Inhlanganiso le ithilisana nobuyanga lendlala ehlasela izakhamizi emaphandleni ngokuncedisa ukuthi uZulu athole amanzi ahlanzekileyo okunatha kanye lokulima ngokuthelezela. Umqondisi weNtuba umnumzana Rafael Mthombeni uchasisa ngenhlanganiso yakhe.
INtuba i-organization encedisa izakhamizi ikakhulu lezi ezisemaphandleni ezile mhlabathi emncinyane esingathi thina ngesilungu i-smallholder farmers. Isiza bona laba banjalo ayisizi umuntu ngamunye ngamunye. Ithi abantu beze baqoqane babe liqembu. Sigebhela labo esibonayo ukuthi laba sebeswela amanzi kuphela.
Emangweni welo wakhweru umnumzana Mcabisi Bhebhe uthi inhlanganiso le ibasize kakhulu ngemigodi yamanzi.
I-organization enhle kakhulu esithuthukisileyo njengesigaba kumbe ngithi njengendawo yakoGauteng lapho kade ithwele nzima kakhulu endabeni zamanzi, ikakhulu nxa lapho kade silima khona engadini. Indaba yamanzi ibisikhathaza kakhulu ngoba besilaya ngamanzi ezulu. Kungena kwentuba kithi hayi umsebenzi wabalula kusukusela leso sikhathi kuze kufike kathesi.
Isiqinti sekhezi asilazulu eliningi kodwa intuba siyagebhela abantu imigodi yamanzi. Umnumzana Mqondisi Ncube uhlala eRathanyana uthi sebemnandi.
Kakhulu ngale sibambe ezokulima. Siqalisa silokulima kwezingadi kanye lokulima kwezifuyo. Konke ukulima lokhu sikubamba ndawonye, izifuyo lezinkukhu lazo siziphethe khona lapho. Amanzi nokunatha sesingu number 1. Sisuke lapho intuba isinike insimu, isinike amanzi lensimu lamasola. Kuyiprize bengeke siyikwanise ukuthenga lokho. So emanzini sesingu number 1, lezingadi zethu sesikwanisa sanelisa ukulima. Sizimele kuthithe kokudla asisela challenge.
Nasemangweni waseGwanda sebezilimela ngoba amanzi sebelawo. Ukhosazana Tsipanani Klo wekhafusi uthi selima okwamagama.
Ama-vegetables like onyeni, imbita, iloko zenamatamatisi. Akusela sikhathi sokuthi umuntu efinishize ekhaya ngela msebenzi awusebenzayo. Lazo iy'ntweni ezincane njengokuthi ngokuthengela abantwana amabhuku ama-pendant fees nale ngathi ama-primary schools. Senelisa ukuthi sibhatale. Ndiplazalo kulayo kuyasuthwa.
Intuba ayikhethi imigodi yamanzi kuphela, iyafundisa izakhamizi ngezilimo zokuthelezela. Unkosikazi Phendukani Ncube ngwesiqintini senyathi uthi ufunde okunengi.
Safundiswa ukubana senze ngama-raised beds ayiwo asinikeza indlela elula yokulima. Ungenza i-raised bed ulithelela nge-drip system, awusithathi isikhathi esiningi usengadini. Njalo sesenze imibheda eminingi kakhulu, sesilezivuno eziningi, sesithengisile sathola le mali encedisa abantwana esikolweni. Esikukwenza ikwenza i-project yama-broilers lembuzi ngenkukhu zamaqanda.
Esiqinti senkaye esabelweni semathweleni North laso siphathisiwe. Umnumzana Melamisi Msimanga udabuka khona.
Inkaye silama-gardens angu-21 sisetshenze intuba. Kukanti siyathaba kakhulu, intuba isisize kakhulu. Mina ngokwami, ekuqaleni kwami bengihlupheka kakhulu amanzi. Ngikwanisa ukumelela amanzi awatshe ngomuntu, phinde ugeze ngawo. Ikhoke intuba namhlanje ingisize kakhulu ngoba sengikwazi ukunatha amanzi aklini, geze ngamanzi aklini ngaso sonke isikhathi. Sengikwazi ukulima, ngidle ukudla okuvela emasimini. Leyo nto ke ngikwanisile ukuthi ngichayise. Yenkayi yonke kuze kube yi-21 kaJuni.
Ngaphandle kweZimbabwe inhlanganiso yentuba ile nhlelo zokugebha imigodi yamanzi lokufundisa ukulima kubahlali bemaphandleni emazweni athi Zambia, Botswana, Lesotho, Namibia, Mozambique. Ngiyimelesile 7 ngikobulawayo ikhamelamu ngu-Ezra Jesus Banda.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Khawadi Ncube ohlala eJohannesburg kwele South Africa. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
eSouth Africa ngifike ngo-2018 and then ngo-2018. Yes, kuzima kumanje ngisebenza ngenza i-matric and then mbuye ngenze beplumbing. Yona msebenzi esengiphilisa ngawo la ngikhona ukuyisebenza.
Ye,
kuyasebenza sona asiko sihle.
Singathi ke kuyasebenzeka yini?
Kuyasebenzeka wena kuyaphileke. Inkinga nje ukuthi ungakwazi incwadi ezikuvumelayo kuphela ukuthi uvule something i-company mhlawumbe ungayisebenza kulelo lizwe. Njengoba manje isimo sinemanzonzo kanjena sidudula besixotsha benza everything. Yimi nje kuphela. akunalutho. So impilo yakhona iphila ezamagundwana.
Kuyobe kunzima sibili kumbe kumenjani?
Ngathi khona kunzima, kunzima dube akukholula ngoba ikakhulu mina into engimambayo kuba sengihamba ekhaya into engibambayo mina yikuthi ngilabantwana embeni abantu bami nginabo la umfazi wami ngumsouth african so kunzima ukuthi ngihambe ngibashiye nje kanjalo akukhulula Mr Dube so lami ngizoba ngcenga kwi-airline ngizolinda yena lo uJumi abamthoyo sibone ukuthi senza kanjani.
Yes, singathi akusitshele ngamafitshane ngomsebenzi wakho ukuthi ubamba bamba njani nxa ukukhuluma ngezomlilo kagesi njalo lokwenza iplanting. Wakufundela kumbe uzifundisile wena?
Lokhu bengingakwazi Mr Dube. Mina ngafika Mr Dube ngingazi lutho la and then ekufikeni kwamna ngase ngihlangana lamanye amadoda and then weMozambique omunye and then nomunye wasekhaya and then amadoda asengifundisa and then now sengiyazi manje sengiprofessional sengazi umsebenzi noma ngingalazi certificate esishoyo ukuthi ngiyayenza leyo nto but sengiyenza ngiyayenza ngoba izolo sengiyenze inye nje ngiqedile ngayo.
Nxa sikhangela ngakhonokho ukuthi uyazisebenza pho imisebenzi uyithola njani khonapho?
Lana into ezithola imisebenzi ukuthi ngizofika mina ngimfike ngenzele omunye into ugesi ngiwenze 100% ajabule and then iyabezotshela omunye wakhe and then la ku-social media yikhona lapho esesibhesa khona esimaketha khona kuma-Facebook ma-internet vele yona sisebenzisa kakhulu esikhathini esiningi.
Ye abafisa ukuthi baxhumane lawe kumele benze?
Yes, abafisa ukuthi baxhumane nami bangakhontakthana nami kunamba yami ethi 083-33-72-764.
Ye, nxa sikhuluma ngendawo zenkundleni zokuxhumana ke bakhangele ngapi?
Enkundleni zokuxhumana ku-Facebook ngincube ekhawadi and then ku-Twitter ngincube ekhawadi and then ku-TikTok Instagram the same name ngincube ekhawadi.
Ye, balelisa abantu khonapho.
Ngiyabonga kakhulu balaleli be-Studio 7 ngiyalingelela lapho elikhona ngibingelela phasi khona le tsholotsho ekhaya ngibuya khona awu madoda ngibingelela ndunamusikana hawu ngiyabonga kakhulu balaleli be-Studio 7
umnumzana Khawadi Ncube ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukuqonga kweleBotswana kuluhlu lwamazwe alezizalwane ezithumela imali eningi kweleZimbabwe kuyisitshengiselo sokuthi kule mali eningi engena ngendlela zokuthumela ezisemthethweni. Kubika umqondisi Dube.
Ugwalo lwe-Monetary Policy Statement olusanda kwethulwa ngusuka lukhulu webhanga leZimbabwe umnumzana John Mangunja lukhomba ukuthi iBotswana seliqonge lahlala ngemva kwele-South Africa kuzalwane ezingaphandle kwelizwe ezithumela imali ekhaya. Ele-South Africa yilo elezizalwane eziningi ezeZimbabwe njalo lokhu kuyabonakala kuluhlu lwangaphandle kwelizwe abathumela imali eningi ekhaya. AbeZimbabwe abahlala e-South Africa bathumela imali edlula izigidi ezingama-500 million. IBotswana izithola ilandela e-South Africa izalwane zeZimbabwe ezikuleli lizwe zathumela imali efika phose izigidi ezingamathuma mane i-40 million ngomnyaka ka-2022. Abacubungula ngezomnotho abafana lomnumzana Lawrence Dumisani Nyathi bathi ukuqonga kwenani leli kungabe kutshengisa ukuthi iningi selithumela ngendlela ezisemthethweni.
Okokuqala okufuca abantu ukuthi bephendukise bethumele imali sikhumbule ukuthi ngabantu abasekelayo abazali nabantwana abalemiza abayichiya ngapha ekhaya besiyasebenza. Yikho kunye khonoko sokusenza ukuthi abantu bethumele ngoba babekwazi ukuthi umnotho waseZimbabwe unzima.
Unyathi uncoma imithetho efakwa nguhulumende esithi yiyo ekhanga abangaphandle kwelizwe ukuthi bathumele imali kuzihlobo labangani kungela migoqo. Uthi abanye bayathumela ngoba bengahlalisekanga emazweni abakiwo, ngakho bakubona kungcono ukuthi bathumele imali ekhaya.
Okulunjalo kungabangela ukuthi ama-remittances la engathi ayangezeleleka. Kuhle ukuthi sincome uhulumende kwama-policy direction la ewathatha kwalezi insuku. Ngananzelela i-government yethu esilayo ihamba ngesihloko sokuthi Zimbabwe is open for business.
Kodwa unyathi uthi ukuthunyelwa kwemali ngendlela esemthethweni akutsho ukuthi indlela esifana labo malayitha kumbe ukufaka emabhasini akusekho.
Lekhwana ukuthumela imali ngabo malayitha ukuphathisa phakathi kwempahla sokwavaleka, hayi kusesekhona. Kusesekhona bakithi kodwa impela ngokuthi simele sivume ukuthi ukuthuma ingxenye zokuthi indawo izinto zonke zokuthumela imali yakonke okuthumela imali sokukuningi.
Kukanti umnumzana Ngqabutho Mabena weZimbabwe Community kwele South Africa uthi ukuthumela imali izalwane eziseSouth Africa eBotswana kanye lamanye amazwe kutsho ukuthi kumele ngabe baphathwa ngendlela engcono.
Esikukhalelayo ukuthi uhulumeni waseZimbabwe avumele ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezihlala emazweni zibe lalo ilungelo lokuthi zikhethe ukuthi ngubani okumele abe ngumongameli eZimbabwe, ngoba lo okhethe ukuthi abe ngumongameli nguye obumba uhulumeni. Yikho esikufisa ukuthi kwenzakale ngoba kungayisizo izalwane zaseZimbabwe esemazweni ezithumela imali, ezithumela impahla zokwakha zakhe, ngabe vele kakusela mnotho esikhuluma ngawe eZimbabwe.
Kukanti izalwane seZimbabwe esihlala eHabron umzana Dumezweni Ncube uthi kutsho ukuthi imali ethunyelwa ekhaya iningi ngoba kulenye engena ngezinye indlela ogoqela ukuphathisa.
Ngakhumbula kulabanye abasebenza lapha eBotswana bengela maphepha ukuthi abenelizwe ukuthumela imali ngendlela eziyizo ngamabhanga lawo afana labo omkhulu leWestern Union. Uthi ukuthi kumele bephathise. Ngakho zathola ukuthi kule mali eningi ingene eZimbabwe kulalokho esikubona ubhaliwe emaphepheni.
Inombolo ezakhitshwa inhlanganiso yeZimstats nyakenye ziveza ukuthi kulabo eZimbabwe abaphuma bengena eBotswana abayinkulungwane eziphose zifike amathumi amahlanu, i-47,000 kusekelwa ngomnyaka ka-2012. Kodwa abanye bathi inombolo le iphansi kakhulu kukhangelwe inani eliphuma elizweni lingena emazweni afana labo South Africa leBotswana, kukanti abanye bayaphetheya kubomelika Australia, New Zealand, Britain, Canada kanye lamanye. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeseHabron kwele Botswana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwabeZimbabwe abase South Africa abalamaphepha asephelelwa isikhathi. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla leZANU-PF lithi lizaqhuba ukhetho lwalo lwama-primary elections olokudinga abazalimela kukhetho lwezwelonke ngomgqibelo. AbeZANU-PF njalo basola iMelika ngokwethula ugwalo olwethesa uhulumende umlando wokwephula amalungelo kaZulu. Kodwa abe-TCC bathi lokho yikho okwenzakalayo. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.